abangabanga amachumi amahlanu kudlakela oqhamuke eHarare lamhlanje amapolisa evimba ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo phansi komanyano we-National Electoral Reforms Agenda. Lolu dlakela lubangele ukubotshwa kwababili ababalisa isikhulumeli somkhankaso wethajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi kanye lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-National Vendors Union Zimbabwe umnumzana Stan Zorwadza besetheswa umlando wokutshotshozela udlakela. Lokhu kungemva kokuba amapholisa ekhethe ukungalandeli isinqumo sikamahluli we-High Court uJustice Hlekani Mwaera onqume ukuba baqhubeke befola ngoba bevunyelwa isisekelo sombuso. Ukwenza kwamapholisa kugcunule abalandeli bamabandla omanyano wenera kwabangela udlakela oludale umonakalo omkhulu wokubhidlizwa kwempahla kwagcina kubamba ngamandla osomabhizimusi ukuvala izitolo. Umnumzana Thulani Ndlovu obesedolobheni bucwadlana lomkambo weCopacabana ubone kutshiswa impahla yabaphila ngokuthengisa.
Isiphithiphithi lesi vele sesile 2 days siqalisile and siyacontinua. Abantu ba very serious, abantu bazondile singamaZimbabwe, sizondile. Sithi thina i-government as long as ingazange yenze into engcono siza continue kuphela siphansana. Yikuthi into zilunge.
Ulizwe Nduna ngomunye wabontanga obephakathi kwale ingxabangxoza yokutshengisela okuvinjiweyo.
Thina besibuye ku-peaceful demonstration. Into esikasithi sakuthi amapolisa aqale ngokusithela amanzi, ngokuqala ngokusitshiya ama-teargas. So ngokwenza njalo abantu bacina be-reacta. Ekureacteni abantu bacina betshana abantu be-ZANU PF. Ngathi ngamafutshane yikho okwenzakalayo khathesi.
Ethi udaniswa yikwenza kwamapolisa ungayinaki imithetho yelizwe.
Yikho kusethu silela ukuthi ubana nxa i-court ithe iqhubekana niye phambili ngeliwenzayo. Amapolisa abuyasiqoshe abezama ukwenzani.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eweteleni yeBronte, inkokheli yomanyano wenera layo iveze ukukhathazeka ngokukhahlamezwa kwabantu ngamapholisa angahloniphi izinqumo zedale. Kungakho isithi kuqakathekile ukuba lwenziwe ngesiphangiphangi ukhetho kungalindelwa u-2018 ulungisiswe umonakalo obangelwa ngumongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Abenera baqoqa njalo kuya kwethula lolu daba enhlanganisweni ezibalisa iSADC, African Union le-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.